esizakwenza ukuthi silomhlangano wecommittee possibly next week basically on how to proceed, but abantu bonke bavumelana ukuthi we needed to have an interrogation. And also, agula anto a pending court, and umuntu fanele abuye as object. We were all in agreement ukuthi umuntu kabuye.
Kuyini eliyabe likukhuluma kulo umhlangano ozayo?
Siyabe sikhuluma ngeway forward, ngoba siqedanga ibusiness yethu esasivumelene njenge-committee ukuthi sidile le company kaChivayo and the other company kukhulunywa ngayo futhi ku-auditors report. So there were two companies that we intended to deal with isolo, and we need to now agree ukuthi njengoba i-meeting yethu ingasahambanga kahle singenza njani ukuthi senze i-business yethu as agreed originally.
Ubona ingani lizakhuluma kuhle kulo umhlangano kumbe kuzaba lokulwisana njalo njengalokhu esibone kusenzakala phakathi kukamnumzana Themba Mliswa lo nkosikazi Mbondiya?
Angibona ukuthi kungaba le problem yami, ngoba bona bebabibona njalo njengabantu abadala bafanele ukuthi babone ukuthi bafanele bathi image enjani be-parliament noma image yamafemili yabo labantu abathembe kubo in terms of how to conduct themselves. But mainly I would not want to say there was a problem who committed. One of a single individual decides to each other one.
Kuyini obekukhulunywa lamhla ePhalamende okuqakathekileyo? Ukuba ngumgcini sihlalo wekomiti le-public accounts, lokhu kuqalisile umsebenzi njengomgcini sihlalo omutsha, kulula yini?
Akukho lula ngenxa yokuthi uyasebenza ngokulandela izigebenga ezintshontshayo, izigebenga ezithathimali zikahulumente, izigebenga ezenza ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke. So i-public accounts committee iyazithenza umsebenzi wokulandela one by one. From day one, I never expected job to be easy. Ngoba vele ngakwazi ukuthi xa vele ulandele izigebenga uyafa.